Omunye kwangkhona ngiwathanda lo kwehla kweibhola ngiqiniso sibili ukuthi khala njengami ibhola isiyohlini emazweni aze-West Africa. Kodwa ngiwakhangele umuntu usazi xa bekhangele i-stable political environment abayitshoyo angazi ukuthi bakhuluma ngani ngoba khathesi i-political environment yethu ibuhlungu. Kodwa nxa bekhangele ukuthi abaphathi kawacabangi kumbe abantu bayasebenza bonke ngendlela elungileyo bona njengani balokuyi-point. Kodwa i-political environment khathesi abantu sebecabana kuma-parties abo ngaba yizena-P F njengabe-MDC okungenza ukuthi izethekele zibuye yiwukuthi nxa okuyikuthi i-economy yethu ingaqhubeka inje kuyabe ama-tourist ayabe ebuya ngoba bayabe kwanisa ukuthi babe nemali eyosebenzisa lapha eZimbabwe. Njalo nxa kuyikuthi akunabo umgango obuzenzakala kuze kube umnyaka uphele ngenzakala sibili ukuthi izethekele zingabuya ngoba kuya kungena msindo. Kodwa okwenza ukuthi abantu bavakashe izizathu ezinhle enokuthi bayabengela mali eneleyo ukuthi bahambe lapho abafuna ukuya khona kumbe bayefuna ukuyezibonela ukuthi khona ngale Zimbabwe abakhuluma ngakho ukuthi kule zinto ezinto ezinto ezenzakala ilechekiso yini. So izizathu zakhona ziningi ezinye zangikhona zivela kibo izethekeli zangikhona bayavakatshelana.
Siyezwa njalo ukuthi kwakhiwa igceke lendizamtshina liyalolongwa ukuthi libe likhulu libe lihle i-Victoria Falls Airport.
Izakhiwo ezinjengabo airport angibona ukuthi ziyengezelela izethekeli. Okwengezelela izethekeli yukuthi siyathengisa njani i-product yethu. Thina asikwanisi ukuthi sithengise i-product yethu ingaba i-Victoria Falls kumbe ezinye iy'ndawo ngoba uzabona ukuthi ama-tour operators e-South Africa bayenza imali eningi kakhulu u-Victoria Falls ngoba bayakwanisa ukuthi bayithengise ukuthi isiza lihambise e-Victoria Falls bese libuyisa lapha e-South Africa ukuthi liyolala e-South Africa. So thina okuzenza ukuthi sithengise i-product yethu ukuthi kumele siyimakethe ngendlela ethiyene nendlela esiyimaketha ngayo khathesi okuthi sibona abantu baphandle kwelizwe abantu base-South Africa kumbe abantu base-Zambia bayakwanisa ukuthi benze imali eziningi babe nezethekele eziningi ezifuna ukuya ubona i-Victoria Falls ngoya bayakwanisa ukuthi babuyele e-South Africa.